Iningi liveze ukuba ukuze umuntu athole impuphu, sakudingeka ukuthi abe ngozwana labezitolo ukuze wazi ukuthi izabe ithengiswa kusiphi isitolo njalo nini. Abezitolo labo betheswa umlando wokusebenzelana labathengisela phandle ngoba impuphu isitholakala ithengiswa ezitaladeni yentengo ekhuphukileyo. Umnumzana Dumisani Sibanda ohlaziya ezomnotho uthi ukusilela lokhu kubangelwa yikuba isiphala selizwe sivele asisela lutho.
Ngibona ngani okwenzakalayo ukuthi ngasilandela i-trend eyenze yafika lapho ukuthi sokufuneka i-subsidy. Kuyatshengisa ukuthi umumbo kade sikhona athi somlutshwane. Uhulumende wathena uZulu wonke sevunyele ukuthi a-importe i-grain, impuphu, kungela imbuzo ebuzwayo. Kutshengisa ukuthi umumbo somlutshwane. Okwenza kungabi le mpuphu ukuthi kukhomba ukuthi khona umumbo okhona. Umlutshwana aweneli ukuthi khona kwenze i-roller mill. Sokwenzakeleyo ukukhomba ukuthi khona umumbu othengwa direct from government. Khanya ngani umlutshwana kumbe siphelile.
Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu selobo retake. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubu. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubuzana ukuthi itholakala ngapi impuphu.
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala, siyiboni thina siyitholi. Sesiyenza ukuthi ungabona umuntu eyitholi umbuze ukuthi uyithenge ngaphi. Yathi ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yona le irolami isithengiswa ku-black market. So sesenza ukuthi vele ungathola abantu belayini lawo layini. Ukuthi ilayini yani wethi ngempuphu. But impuphu yangakhona vele intuthwane yakupheleli lokhu selayinini. Ukuthi nxa sithengiswa phandle ku-black market yabe isiyi-70 nge-cash. Of which is better if ngabe iyatholakala ezitolo lathi siyithenga lizingesiwazi nange-epocket.
Kumaviki edluleyo uhulumende uphange waguqula isinqumo ayesithethe sokumisa ukubhadalela enye ingxenye yemali yokuthenga umumbu okwabangela ukuqansa kwentengo yempuphu ngoba inhlanganiso yabagayayo e-Grain Millers Association of Zimbabwe yayisithe izadlulisela kubathengi indleko le ngokukhuphula intengo yempuphu. Ngimele Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.